Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 8 kuzibandlela 2021 ngontungamile inkomo endabeni sekuseni lamhlanje
sinanzelela njalo lokuthi uhulumende wethu lo hayi kagcina intandane bo ngoba nxa sinanzelela informal sector iyo kakhulu egulwe kakhulu amazwana
kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 871 belo mkhuhlane lo.
Lokhuyane sikubona izolo kube ngamanyala amangalisayo ikakhulu nxa kusenzeka eMelika ikakhulu njalo ngoba abantu labakade behlasela iCongress bebethunyelwe nguye upresident weMelika ofanele vikele abantu beMelika.
Amademokrasi athi aseqala uhlelo lokususa umongameli weMelika umnumzana Donald Trump embusweni kulandela udlakela lwabasekeli bakhe edalele parliamente ele Congress ngolwesithathu. Ezinye izakhamizi eMatebeleland South zithi zilakho ukuhlaselwa indlala lonyaka ngenxa yezulu elinengi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 871 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani labantu asebebulewe yi-coronavirus selokhu yafikayo eZimbabwe laya kumakhulu amane alamatshumi amane njalo lesithupha 446. Asebefunyenwe belawo elizweni bakhuphuke baya kunkulungwane ezingamatshumi phose amabili 18,675. Phakathi kwababhubhe izolo ababili ngabedolobho lakobulawayo njalo abane ngabemashonaland west kulababili eMidlands abathathu emaswingo ababili emashonaland east oyedwa emashonaland central loyedwa njalo eManicaland. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abagulayo abazinkulungwane phose ezintathu 2845 lilandelwa ngelakobulawayo elilabantu abangamakhulu phose ayisithupha 573. Ukumemetheka komkhuhlane lo ngamandla kudale ukuvalwa kwelizwe i-lockdown. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapolisa azaqinisa uhlelo lokubopha labo abephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. Uthi uhulumende ukhathazekile ngabantu abalokhe beqoqa amadili kanye lamabhizimusi alokhe eqhuba umsebenzi afana lalawo athengisa utshwala lokunye lanxa nje emele evalwe. Ukuvalwa kwelizwe lokhu kwamukelwe ngemibono etshiyeneyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela abaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Deborah Mukasa.
Ngiyananzelela ukuthi uhulumende uthena efaka isaziso sokuthi sokuzaba le lockdown libali wafaka isaziso mhlaka 2 then saba effective mhlaka 5. thina esizisebenza ngezandla esikhathi sangkhona sesibone sisincane kakhulu ukuthi siqalise ukuthi siqoqe umbene sibone ukuthi impahla zethu ziya ngapi umbene lokuthi senze njani sibe sincane sinanzelela njalo lokuthi uhulumende wethu lo hayi kagcina intandane bo ngoba nxa sinanzelela informal sector iyo kakhulu egqulwe kakhulu amazwana sinanzelela ukuthi iyo futhi kathesi kade sizama ukuthi bevuke from i-lockdown eyenzakalayo last year eyadonsayo sibili ama 8 months 7 to 8 months so ubuya khonoku sehle kuqala ngathi ukuthi informal sector kayivaki so sizobuhlungu kakhulu sinanzelela futhi lokuthi khonapho sitshelwa asizange sibe lesikhathi sokuthi sibuthe izinto zethu ngike ngabhoda ama-markets athiyeneyo ama-markets athengisa ukudla ama-markets athengisa ama-dried food dried umumbu amazambane inyawuti kubotshiwe madoda ngamarekeni bayehlulekile ukuthi beyikhipha izinto zabo so sizobuhlungu ukuthi khonapho nxa izulu lisina izinto lezana ziyabula njalo kunokunye lakho okunjengama-trade impehlane zizapehla ucine ngokungasela la business nxa sinanzela 30 days zonke lezi abantu sebesendlaleni
sebesenzani kathesi abantu labo abathengisa ezindlini kulula yini kumbe amapholisa abebhekile emelele ukubabopha
bakhona abanye beye abake bazama abathina besizwe bahle bayagijima bayaqoqa izinto zabo kunje kathesi sikhuluma abanye bathengisa besezindlini zabo abanye basebenzisa khonokho i-social media ukuthi uyangena ku-social media kubo-WhatsApp kuma-groups akhe ajayeleyo ethi bantu ngithengisa lokhu bantu ngilalokhu sese sinanzelela ukuthi bantu tshani-ke abakwenelisayo bona laba njengamavenda lama-informal sector ukuthi bonke nje banasinanzelela futhi le-government yethu izinto ziyakhuphuka idatha likhwelile so ukuthi ufake izinto zakho uzithengise vele ungakatholi le mpendulo okunye kungakahambi idatha seliphelile ngapha balala mali izinto ezinjengamatamatisi izinto ezinjengama-dried foods izinto ezinjengezigqoko izinto ezinye ezithize zabe zifuna ukhangelane lothengayo mathupha lincengana ngoba sesinanzelela kathi sokungu-January so ungafaki isigqoko sakho ku-WhatsApp uthi ndithengisa isigqoko bangaki abazaba lokusifuna ngoba kathi sebekhangelele izinto eziqakathekileyo kwezigqoko sokudlulile
unkosikazi Deborah Mukasa ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ukufuthelana kuyaqhubeka eMelika kulandela udlakela olwenziwe ngabasekeli bakamongameli Donald Trump edale lePhalamende eleCongress ngolwesithathu. Abasekeli bakaTrump babulale amafastela bangena kuleli dale ngodlakela njalo bamisa uhlelo lokwamukela ukukhethwa kukamnumzana Joe Biden yileli dale besithi umongameli Trump waqilwa. UTrump nguye obetshotshozele abantu laba esithi kumele bathathe ilizwe labo lokuthi ukuze baphumelele kumele baqine hathi ukuba mdambiyana. Isehlakalo lesi sisolwe kakhulu ngabantu abanengi abagoqela bebandla likaTrump elama-Republicans kanye lelama-Democrats. Usomlomo wePhalamende unkosikazi Nancy Pelosi ukhuthaze umsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence izolo ukuthi asungule uhlelo lokususa uTrump embusweni olubizwa ngokuthi 25th Amendment phezu kwesehlakalo lesi ngoba enguye ophehle loludlakela. UPelosi lebandla lakhe lama-Democrats bathi nxa umnumzana Pence engehluleka bazasungula bona uhlelo lokumsusa uTrump embusweni olwe-impeachment. UBiden ozangena embusweni mhlaka 20 kulinyanga usole kakhulu loludlakela. Yena uTrump wethule umbiko laye izolo ntambama elusola loludlakela njalo ethembisa ukuthi uzaqhubela uBiden intambo zombuso ngokuthula. sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Lokhuyana sikubona izolo kube ngamanyala amangalisayo ikakhulu nxa kusenzeka eMelika, ikakhulu njalo ngoba abantu labakade behlasela iCongress bebethunyelwe nguye upresident weMelika ofanele avikele abantu beMelika, ofanele avikele idemocracy yeMelika, avikele irule of law yeMelika, avikele umthetho leConstitution yeMelika afunga ukuthi uza kuvikela. Wehlulekile kizolo ukuthi akuvikele lokho, wayangisa iMelika emhlabeni, wayilengisa yaba ngelizwe nje elingasilutho, wadonsela phansi lokho kade kuhlonitshwa umhlaba wonke jikelele ukuthi iMelika iyavota idlulisele amandla kulo yabe winile kungena ukuphikisana lokulwisana. Ukudonsela phakathi lokho wakuhlinzele ezibini, wakungcolisa, wenze into embi kakhulu umnumzana uDonald Trump.
Kulabantu abanengi Ncube abagoqela abebandla lakhe uTrump elama-Republicans abathi sokumele asuswe esikhundleni lanxa nje sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi umbuso wakhe ufike emaphethelweni. Yena simzwile la ekhuluma izolo esehlabela ingoma ehlukileyo esithi hayi uzimisele ukudlulisela phambili umbuso kuBiden. Ungathini ngalokho?
Yebo kambi insuku zona sezihambile, kusele i-13 days ukuthi kufika u-20 January ngokwe-constitution yeMelika ukuthi kungene upresident omusha ovunyelwe ukuthi angene njengokuvotelwa ngabantu umnumzana uJoe Biden. Kodwa kule 13 days nxa ulomuntu esihlalweni onjengomnumzana uDonald Trump, president uTrump, ulomuntu oyingozi kakhulu osengona. Ngakho-ke laba bathi kakhitshwe kusesenje baqondile, zimbili izinto ezingenziwa kodwa eyiye phangisayo yile e-25th amendment yokuthi u-vice president le majority yama-members e-cabinet bathi bona kasafanelanga ngokwengqondo zakhe ukuthi abuse u-president bese kungena u-vice president abuse kuze kufike u-20 January. Yiye phangisayo impeachment iyadonsa kusiya phambili kodwa yena kasafanelanga ukuqhubeka esesihlalweni, ingozi kakhulu eMelika lasemhlabeni.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Izakhamisi zeMathebeleland South zithi lonyaka kulakho ukuba lendlala hanje ebangelwa yikusilela kwezulu kodwa ikunakwalo kakhulu. Isigaba lesi sande ukuba lezulu elilutshwana kodwa lonyaka lichitheka njalo nje. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo meli wesigaba lesi edale lePhalamende uNkosazana Lindiwe Maphosa.
Emathebeleland South izulu liye lana sibili okwedlulekisileyo kubo December up to kubo Christmas izulu belitshaya sibili okunzima.
Sizwa kuthiwa kule ndawo ezibe lomonakalo ngenxa yezulu, ungasitshela ukuthi kuyini okuzileyo ngokonakala khona lokhu?
Emasimini sibili so konakele ngoba abantu balimile ngobuningi bezitshela ukuthi bazake bezwe labo inala lonyaka, kodwa ngomnyama omkhulu izulu lisike laba linengi kakhulu. Sonke siyazi ukuthi umhlabathi wethu omningi owe-Mat South uyilowana olechebechebe elinengi, so nxa kungavele kube lezulu kuhle kutote, okunye kube yiyelo, okunye kube njani. So hayi kube lo monakalo omkhulu emasimini ukuthi hayi ukuvuna abantu sokukhatshana sibili. Ayisemasimo wodwa aphazamisekileyo ngenxa yezulu leli Chris. Even amacimbi lonyaka abantu bayehlulekile ukugola ngoba izulu belisina futhi lisina lilinengi likhwaza, abantu besaba lokuya egangeni ukuthi bayebamba amacimbi, okuyikuthi yinto ekade baphilisa kakhulu abantu abaningi nxa bethe babamba amacimbi. So abantu abaningi bathe sebezama ukuhamba after Christmas selingani limile bathole ukuthi kakusela amacimbi sehambile. So yiwumonakalo omkhulu odalwe lizulu lapha eMat South.
UNkosazana Lindiwe Maphosa umela isigaba seMathebeleland South edale lePhalamende. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ivika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa uthi elemelika akumelanga lijumayeze amanye amazwe ngombuso okhululekileyo kulandela udlakela olwenziwe ngabasekeli bakamongameli Trump ephalamende yalelo lizwe. Iphephandaba leChronicle lithi kulemota ethwala imali ebanjwe inkunzi eChinoyi izigebengu ebezihlomile zantshontsha imali engange 2.5 million US dollars. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani lonke basakazi bethu abahle abaka Studio 7 untungameli Nkomo, Chris Gande, uGibbs Dube, uSthandekile Mdlanga, uPrasedix Jeremiah. Ngithi hayi siyajabula umsebenzi omuhle eliwenzayo bakwethu. Uhlale kunjalo libe lokhu elisitshela konke abangabe besifihlela khona khona ngale ngaseZimbabwe. Siyajabula ngomsebenzi wenu omhlelo ongani uNkulunkulu engalingezelela bese ngikhohliwe mnyaka omutsha. Yini lonke kanti bengicela ukubuza ukubana uBrenda Moyo owayekhona ngapha eStudio 7 kanti iswaya mna.
Ngiyabingelela kuStudio sithi mina mnyaka omusha kini lonke bengingakaze ngikhulume kwalo nyaka kusukela unyaka lokuthwasileyo, kodwa ngithi sonke esithanda lo msakazo siwulalela izindaba zayo kanye labasakazi bawo. Ngiyabingelela okhuluma ngeMvusi ngilana eJohannesburg kwelase South Africa eCosmos City. Ye bantu abadala ngithi mina ake ngidlulise into enje. Kubuhlungu kakhulu 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 lento esiyibonayo eyenzekela emngceleni welizwe lakithi lelaseMzansi. Uyazi kubuhlungu lokhana ngoba namhlanje sisingabantu sitholakala kushuta amavideo lapha abantu balele, abantu bagcwele, uyazi bafuna ukungena kwelinye ilizwe. Ubuhlungu obungakanani into lena iyatrenda kuma social media lana abantu belizwe lakithi bafuna ukungena kwelinye ilizwe. Uyabona ungingazi ukuthi omunye umuntu osithesha acabange malungana nento enje njengami, mina ngiphangise ngacabanga ngithi ya kwaze kwahela kakhulu futhi mawungumuntu njalo uyisiza lanisalela lizwe ukuthi manje makunje abakhokheli bakithi bathini, yena ehlele yedwa ongumkhokheli uthini mayibona isimo esinje, so ngoba lesi simo sikuwonke wonke uzwa njani abantu belizwe lakhe besiyalala akwaziwa akudliwanga, abanye balezingane sebelindele ukungena kwelinye ilizwe basuswa yini kuelizwe lakhe, basuswa yini kubo. Uyazi lento ibuhlungu bantu bakithi, bantu bakithi, bantu bakithi, ikakhulu ngizakhulumela abantu bakwaMthwakazi. Abantu bakwaMthwakazi lithuba lona lelilibona ukuthi libona ukuthi into enje iyasukunyelwa. Abantu kangabe bevuse ikakhulu uma kuvela izinto lezo kuthiwa ngamavoti. Mina iqiniso lihle ukuvota ukuthi nje usuka kasivunyelwe ukuvota singaphandle kwelizwe. Kodwa amavotini laphana ake ngibuze ukuthi umuntu mele amayeza phakamisa ipenseli afaka uxaye votela ibandla elibusayo elizweni, kodwa lelo bandla lisekela abantu besiya kuba yile nto esiyibonayo kusuka kusiba njalo. Yini line lokho lesathi hayi ibandla elibusayo thina silibona liright, liright kanjani isimo sinjani eBaybridge? Lithini ngalokhana kuseBaybridge bantu bebandla elibusayo nabalandeli bayo? Hayi ngiyabonga abantu abadala kulokho engikudlulisileyo, ngiyabonga.
Masakazi weStudio 7 lakubalaleli, mina ngomunye wabalandela kakhulu indaba ezenzakala eAmerica ngokhetho lololudlulileyo. Ngithanda ukuthi ngitshayele kakhulu uJoe Biden lebandla lakhe lamademokrats ngomsebenzi abawenzileyo eGeorgia ukuthi bakwanise ukuthi bawine kuma-senators amabili analawa abefuna nguTrump ukuthi azame ukuthi abambe ingqubekela phambili esizwe sonesane se-America ngoba ephethe i-Senate House. Kodwa ngokuluza laba bantu ababili sokuzayenza ukuthi uBiden izinto afisa ukuthi azenze ngcono futhi siza kumpula ukuthi even uObama kube akwanisa ukuthi ayenze izinto ngoba bemdonsela muva konke ngoba yibo abaqhumayo abalamandla okuquma izinto esicakathekileyo nxa bengafuni khona bekwanisa ukuthi bathi lokhu azikufuni kodwa kuBiden siyabonga ukuthi uBiden ukwanisile ukuthi athathe lesi sikhundla siyanazela ukuthi uTrump uma-realize akhe ubebhizi lapha esekhuluma ngokudliwa kwakhe kukhetho etutshontshelwe ebengatshontshelwa ngendliwa okusemgcekeni siyamnanzelela futhi uTrump ukuthi enye into embenza kanje ukuthi uTrump lamacala amlindeleyo lanxa bekwanisa ukuthi bazixolele amanye kodwa kula macala angeke azixolele wona kanye lemuli yakhe alala macala kanye lamanye akuphatha kube besifazane abanye babeloko bembophisa emadali uyakwazi ukuthi amacala lawo akala ndlela yokuthi khona angazikhipha kuwo yiko okunye okumphambanisayo simbona esesenza lezi izinto sibili zomuntu ophambeneyo okungasamelanga futhi ukuthi ngangupresident khona kumele ukuthi vele akuyenza nawuphumile kwangena kumbe uphensi wabe phethe yena kasalungelanga sibili ukuthi engaba umkhokheli angaqhubeke yenze ezinye izinto ezimbi kulelani lizwe ngamalangana lawa alithumi lamathathu ukuthi aphume esikhundleni kunenga ngakuwona uTrump kulizwe le-America nxa engaqhubekeleke khona kakhulu ezintweni eziphathelane nohulumende waleli lizwe. Mina nguPeace Banda eCampton Park.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Indlovu zivikwa sezibulele abantu abalithumi emhlubulweni wakwele Cameroon ongcelelane lele Nigeria. Elesudani selisayine isivumelwano sokudlelana kuhle lele Israel. Isivumelwano lesi saziwa ngokuthi Abraham's Accord. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zakwele Venezuela eziselizweni leli kanye lezihlala kwamanye amazwe zibe lethuba kusikhatshana esedluleyo elokuveza insolo yazo phezu kombuso kaNicolas Maduro ngokuvota kukhetho. Kusukela mhlaka 7 kusiyafika mhlaka 12 kumpalakazi, izigidi zezizalwane zaleli lizwe zivotile ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ubulembu be-intanethi lokuya mathupha endaweni zokuvotela kuma-polling stations. Abanye ngabavote besemazweni atshiyeneyo, ezwekazi le-Latin America, ezwekazi lase-Europe kanye lase-Melika. Ukhetho lwe-referendamu lolu lwaluqoqwe ngumanyano wamabandla aphikisayo kwele Venezuela phansi kwephalamende i-National Assembly njalo elandela isisekelo sombuso walelo lizwe kumbe i-National Constitution. Ukhetho lolu lwapha abantu baseVenezuela abanengi ithuba lokuveza imbono yabo lokuthi batshele uhulumende ukuthi enze ukhetho lwamalunga edale lephalamende kanye lolukamongameli olukhululekileyo. Abantu laba bagoqela labo ababalekela ukuhlukuluzwa lokubulawa nguhulumende walelo lizwe bayaphephela kwamanye amazwe. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe uSecretary of State uMike Pompeo utshayele uZulu wakwele Venezuela ihlombe ngokuqhuba lolukhetho lokuveza intando yakhe. Umnumzana Pompeo uthe uZulu wala ukwamukela ukuntshontsha kokhetho olwedluleyo khona athi kwenziwa nguhulumende kamongameli Maduro kukhetho olwenziwe mhlaka 6 ngompalakazi. UPompeo uthi uhulumende lo kakho emthethweni. UPompeo uthi impumela yereferendamu le esanda kwehlula ipha idale lephalamende umlando wokuqhubeka lilwela umbuso okhululekileyo kweleVenezuela. Wengeze wathi kungumlando wawo wonke amazwe aqakathekisa umbuso wentando kaZulu emhlabeni jikelele ukuthi asekele umzabalazo wabantu baseVenezuela ukuze bathole inkululeko. UPompeo uthe ireferendamu le ibe yimpumelelo enkulu lanxanje uZulu weVenezuela ebhekane lobunzima obumangalisayo obugoqela ukusilela kwamafutha ezimota, ukusilela kwamandla kagetsi, ukuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende, ukucitshwa lokuvinjwa kwenkundla zamawebsites ebulenjini be-intanethi, ukwethuselwa lokuhlukuluzwa kwabantu ngendlela ezitshiyeneyo. Ukuphumelela kwalolu khetho kuveze amandla ezigidi zabantu baseVenezuela awukuziqoqa abantu bekhankasela umbuso okhululekileyo, kutsho uPompeo. Uthe njalo kufaka abantu umdlandla wokuququzela ukhetho olukhululekileyo olokudinga umongameli lamalunga ephalamende. Amalunga edale lephalamende akhethwa nguZulu kanye labantu baseVenezuela yibo abavimba umbuso wentando kayiphikiswa eVenezuela, kutsho uMnumzana Pompeo. Uthe amazwe omhlaba kumele asekele umbuso okhululekileyo eVenezuela ngokubambana lezizalwane zakulelo lizwe lapho zisola umbuso kaMaduro ochuku lokuthi ilizwe libuyele embusweni okhululekileyo ohlonipha intando kaZulu. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It's Ellie with the skills.
Asizende imali sosebenze imali. Asizende imali.
Hi, suka matota, Big Zulu, ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 871 belo mkhuhlane lo. Abebandla lamademokrasi bathi sebeqala uhlelo lokususa umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump embusweni kulandela udlakela olwenziwe ngabasekeli bakhe edale lephalamende eleCongress ngolwesithathu. Ezinye izakhamizi zeMathebeleland South zithi zilakho ukuhlaselwa indlala lonyaka ngenxa yezulu elinengi kakhulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.